Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukubumba lebandla le-MDC kanye lele-MDCT.
Ubabutsangirayizeke wazama kathathu kangikhumbula ekuphelele endleleni. Asikushoni lokhu, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili inengi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days bekade sivunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wona uhambe kungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale, atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kubaphephandaba siyasitsho ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe ngegama likaJesu. Nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukubumba lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla le-ZANU-PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokhu kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, liqinisa Gande, thina njengebandla leNational People's Party i-coalition inde ubambano lwama-opposition parties siyalufuna, siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu i-coalition leyo kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sikhalele ukuthi ngumuntu esikhalete ngasincedisa ukuthi sinqobe sikhulele isidalo sesizane. Sikhalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe, lesithunzi sakhe elizweni ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokhela.
Manje pho njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano, liza kuhambisa njani nxa kuyukuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela, liza kuhambisa njani?
Okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo azozakhethwe libandla elilodwa kumbe ngithi i-National People's Party kumbe i-MDCP kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai. Uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Nabangekho emabandleni, abezokholo, abeze i-traditional leadership, i-civil society, okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuye. Kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele. Thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru. Njalo sikhalele ukuthi asikhalelanga thina sodwa, sikhalele ilizwe lonke. Sifuna ukuthi ukhetho luka 2018 ilizwe likhululeke. Ubabutsvangirai seke wazama kathathu xa ngikhumbula ekuphelele endleleni. Asikusoli lokhu, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Lo umnumzana Methuseli Moyo isiphathamandla sebandla leNational People's Party ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
so i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavotazi nalaba abangazayivoti bengaba lelilabuzane ukuthi kunento lapho ingani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi athiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha lamandla amatsha bentshukuntshu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote
ukudonselana amandla-ke ikakhulu phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru sesike sakhuluma lo mnumzana semsiphepha nkoma kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela uchilo ukuthi labo baye befuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo
abantu sibili nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyabe kuqakathekile ukuthi befake ikusasa yelizwe phambi wabo bengaziphakamisi bona nxa bengabakhokheli sibili abaqotho kuyamele bekubengisele khonalokho ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumongameli kuyabe kutshengisa ukuthi umntu nalo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi
kodwa wena ubona kusenzakala khonokho
ya mbona zane okwakhathesi amene ngazikhangele utumbano lamavoti amaningi bongoba nonjani okuqakathekileyo kumele kukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe labantu abaningi kodwa omunye eligabazi ngenye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba uqale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi rider akuphuma amalobolo kuqala ngeke kumele kuqale kulesisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalition naleyi ime phezu kwani lesisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwakhe
lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali yemabhanga zilokhu zizinde ukuze sizwe okwenzakala ezigabeni zeMathebeleland ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North iPTUZ
lwaphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi esokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikole and isikole eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangikhona so abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikole
ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali
even these days bekathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wona uhambe ungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela so abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangela lutho ukuthi khona bangasebenzisa njengoprovincial coordinator ngisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanki atholakala kobulawayo iwale le-Victoria Falls and ama-lining akhona and imali yangikhona vele ayitholakali abantu bayadubeka uyafika ebhenki bakutshela ukuthi bona vele akula mali kumele uphenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungela mali
udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani ozafundisa umntwana
udubo luba lukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission le i-Civil Service Commission vele ayisatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because ukuthi khona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama-schools amaningi bavule kungela ababalisi because i-ministry ingokwayo ye-finance ukuthi khona kumele kwenze i-rationalization so because of i-rationalization naleyo akula ama-teachers aqashwayo for beginning of i-second term so lawo ababalisi vele bayashota isikole
lo ngumnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ esigabeni seMathebeleland North sixoxelaye esewange okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
ukudibana kuhlelo labasakhulayo. Ningumayikobe. Lamhlanje ngizabe ngikhuluma labasakhulayo, umnumzana Phondlovu lomnumzana Welcome Besicela Ndlovu, bobabili bayizalane seZimbabwe esiphila kule South Africa. Sifuna ukuzwa ukuthi abontanga abaphila kule South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Hey, okwesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu uyabheka into zasekhaya, or into ezizakalekhaya, lesi isituation abaphila kuyo kulamalanga. Ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi imali yokuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Yeah, ngike ngathumeza mso emazikini ambalo adlule. Kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya wangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini ngoba imali ayikho, kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho, uyavumelana lo Paul na?
Ya, njengento ngisakhulayo baba, kunzima kakhulu apho kwamanje. Lanxa bangabe sikhangela befunda sibili, kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima baba.
Thina njengabantu ngabaphila phesheye singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabantu abaphila ngaphesheya, onke ngalokho esingabe singakuthola singazama nathi unqede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo baba.
Iphendula phela umbuzo.
Yena le into eshungu mfowethu, ngicabanga ukuthi thina manje into kumele siyenze ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinde ukuthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela ethumeza ngazo obomkulu nezinye ezithize zokuthumela imali, kuba nzima ukuthi ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba wasesho ukuthi yinto somele sibaphosele something. Ma ngabe mhlawumbe kuwukuthi uye wamkhatha or kube zakunye amafidogu or uyimsebenzanyana akutholayo, kube wena mathupha ozihambisela imali mhlawumbe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphile eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ya, ngibona di into efana naleyo baba, ngathi singazama ukuba njengamanje sikwamanye amazwe, singazama lathi uba thenga ezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
Kodwa kuyasebenza na ungabheka isimo senotho, abantu besebenzisa ama-board notes, abanye besebenzisa ama-dollar, abanye besebenzisa lokho nalokho?
Ya, khona ma ngithi ngiyabheka kukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo lamhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala lawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balala ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa, kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima. Abantu bakithi noma yinto idla yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe, ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima, angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mabambheka njengabanje, mangabe mbala even la kumaphephandaba kwabantu abatsha, angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe. Kwezombusazwe if bona bengangenela maybe izwe lingathuthuka, kuba bona ngendlela bona abahlupheke ngakhona maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angikasele lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu kuthina njengabantu.
Paul.
Yebo. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalulekile. Ayikho into engasiza mangalo sikhala sithi izinto ezinde zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangalo kutafika isikhathi sokuthi kuyavotwa, wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha oyizalo yakulelozwe.
Majens, isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukusivalelise abalaleli. Wothi ngimbuze umbuzo wokugcina, ngizaqala lawe Paul. Ukhangelela ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze lawo uyobhalisa na?
Ya, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota ngoba phezulu kwaneminyaka esesihluphekile ezweni lakithi singaboni nothinto.
Ah madoda lihlabile le ndaba, ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo.
Siyabonga.
Okay. Balaleli, sekumele ukuthi ngilivalelise. Olevalelisayo nguMike Gobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lamhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wajiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe sejile kolambana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi, sizwa kuthiwa kuningi osokwenziwa kodwa singazi ukuthi bangaphi kwangkhona. So ngiyathaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zudele kalanga Khumalo, yena odabuka esikhosini. Baba Khumalo, ngiyakubingelela.
Ngiyakubingelela baba, sokule sikhathi eside.
Yes, sokule sikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sincaza sigangela khona kokuzama ukugcoba inkosi?
Ngesikhathi esidlulileyo sigcina ukuxoxisana lawe, sakwazisa ukuthi indlu kalobhengula siyahlangana yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kaNyamande ngoba uNyamande wagcotshwa mhlaka-25 June 1896. Indlu kaNyamande kusukela mhlaka-10 December nalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwayo nalinyanga esidlulileyo mhlaka-28 sihlangane kane icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo. Silethemba ukuthi ekuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga bazaba lapho ukuthi leyo ndaba iphutshe ngoba sezidumele emasontweni. Ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yobukhosi yonto emani yinto efanele ihlonitshwe. Siyakwazi ukuthi kulokuganga okuningi okwenzakalayo. Bengise-South Africa khona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise kodwa indlu kalobhengula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu. So kuzaphutsha umntwana sezakuba khona futhi abantu bazakwaziswa. Abantu bafanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokugcoba inkosi njalo lokukhetha umntwana. Ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona, kuthatha ibanga njalo kulomsebenzi omningi ofanele wenziwe kodwa usuphutsha.
Ye kodwa sibili ngeqiniso ubona nzani kuyaphutsha kuhle kumbe kukhona ukudonselana futhi kancane?
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo enentonga lapha intonga iyasala khona, akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesibopho sokuthi senza umsebenzi lo sibambele. Kodwa siyananzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigangi abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo, kanti-ke bengasebenzanga le ndlu kalobhengula ngokwayo. Lokho angikholwa ukuthi baza kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezizaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe, hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwazo.
Akusincoba indlebe phela Khumalo, phonge ukuthi hayi phela ulami sengimazi umntwana lo uyamazi lawo kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kathenazelesisa ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona. Indlu kalobhengula seyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kaNyamande ngoba lapha eyasala khona. Ngakho njengokutsho kwami indlu kaNyamande isihlangane kane icubungula lindaba. Ekuqaleni babelungiselela ukuthi ngobana bafane babathi babanxuse kuze bahlangane nabo. Bakwenza lokho badingisisa kakuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane. Indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi nxa idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ufuna ukuthi kuthele khona engakakwazi kuyabe sokusaziwa. Kodwa abantu baza kwaziswa ngemva kaNyamande ibuyele endlini kalobhengula isuke lapho-ke indlu kalobhengula yazisa amanye amakhumalo jikelele ngoba amakhumalo ayizindlu ezihlanu ezinemlando ehlukeneyo. Umlando wentonga usendlini kalobhengula awukho zonke izindlu zamzilikazi. Ngakho bazakwaziswa kwaziswe lezi nduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi. Ngakho konokho esukezikathi esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi abantu bazi ukuthi hatshi indaba yabo isiphutsha. Indlu kalobhengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu ikhangela kakhulu kokuqala ukwakha isizwe lokubumba isizwe ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani. Okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa lihlangana layo khona ngase-America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena uDube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi.
Ye, siyabonga kakhulu ke eKhumalo baba ungadinwa lokusasa. Loke zulu kanindaba kathi sixoxa laye lamhlanje ngumnumzana Peter Zwide Kalanga. Khumalo ngethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo-Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingushathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ulisana laye njani. Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke. Kwabase Efesu ichapter nga 6 verse nga 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba uSathane kungumuntu omnyama olempondo. Hhayi, kakuyinjalo nxa esiza kuyo. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane ngoba amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakho lokho. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kati yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuba uyehlulane laye uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lesi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Yakwazi ukuza umuntu awe emhlabeni uSathane washuka wathi ku-Eve uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lesitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba siyafica ukuthi umuntu uthiwa
udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Akwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labo kungabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ilizwi likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Lwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimkhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho, kulethu ukuvuleka kwamahlamu, ukuze uNkulunkulu beke kwazi ukuthi wena unguNkulunkulu onqoba isitha, unguNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlula. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele, iMother's Day. Ke sibaqhonsele umculo othi wenhliziyo yami. Lami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo, uMandebele, uMrs. Mhlanga. Ngingakhohlwanga phela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala, labomama omncane, labanye. Umculo lo uyatholakala phela esihlabelweni se-UCCSA, amaLondon phela. Njalo singikhumbuza ugogo wami, uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs. Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi, eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Sithemba nizawukholisa lumculo bomama. Wenhliziyo yami, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.